Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kuMpandula 2022 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibuyile yalingana lale ama private operators osokuthengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayela ukulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi transport belula kodwa usefana laleyo problem yabesithi bazama ukuyilungisa.
Uzulu usesole kakhulu inkampani yezubko ngokukhweza impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apa eSouth Africa kuna mapolisa kuna abantu ba Home Affairs who are employed abaqashwe lonto ba they must come and check into sinjani. So akwazeki ba mthethe mangubani osesicatweni kuthe lo muntu lo makeze azokwenza lonto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF vene lise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe eclinic ye Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurahundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sesole inkampani kahulumende izubko ngokukhuphula impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kwezubko. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka ke ngokuqansa kwezubko. Ukukhwela kwezubko akusela mehluko phakathi kwe-public transport kahulumende lale emshikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lo mlando ukuthi e-provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo, ejiphileyo, abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union, umnumzana Benoni Ncube, uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusisho thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekazubko kulombandela omubi ikakhulu kuzisebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhona okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kazupho, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili. Sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesile 2 months singaholi. So hayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba hheyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali zabuya, kodwa heyi nxa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada besiya esikolo, so imali zakho yasiyasithathanga sasithathangaphi. And kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale, ngoba kuzukhuphela kula sikwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu, ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlile ukugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo mandlana akade beyithola abantu isiza meli qathwe iye ekugadeni izimota, singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni uzupho, kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo, abafundi abagadayo balakho ukuhlangana lobunzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki ye-Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula, yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Afike ngasadlanga nkotjana walunga ebandla le-Economic Freedom Fighters EFF ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg umnumzana Aviwe Mdaniso usole kakhulu kwenqatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela, wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isenzakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed, abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki uba kuthethwe uba ngubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo, because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina siyinhlalo ne-AFF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi, abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria, amalunga e-EFF la-Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bengihambelanga ukuthi sigcine sifika kulesi sigaba, ngoba i-leadership yethu across the continent, SADC, United Nations, the AU, badumele ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla wethekelele isibhedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho lakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zezibhedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba uphume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesizodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Umele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Setheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Umtshutshisi u-Akumen Kupe utshele umthethwandaba ukuba Umphoko wadlwengulwa umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke kuncwabakazi lonyaka. Ukhuphe uthe Umphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni yamapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobaba omncane Umphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela. Ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngisuke eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyam-ambusha. Waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina ngisiba suspicious. Nga-check umntwana ntambama ngithole ukuthi ipenti lomntwana ligcwele igazi. And then maligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana. Sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguyo ngigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko unkosikazi kasiqoqela ukhalezi madozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele, at the end of the day we have to trust ukuthi ama-investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama-statements abhaliwe ngumama lo mntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kagugu wathuzelwa ngunina omncane kasiqoqela unkosazana Sigqobisile Sibanda uthi Umphoko kalacala yinzondo nje eyenzakalayo.
Hayi indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha amwaphepha azikhulumele ukuthi akula lutho olukhona. Ungakhangela i-medical report ukhangele lama-statement ama-complainings akuhambelani.
Umantshi uMark Dzira uthe Umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure. I-third schedule offense i-rap. So sesizamile i-consent basiyalela i-consent because of kunokuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-apply-ele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha ngkhona ukuthi siyethola ibail ehayikhothi.
Umnumzana Gqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni taba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana loweZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla leTRC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yizekhi ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo kuvoters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustendi sabo eseagricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa njengebandla sithi hayi uhambo lolusalude kakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela ivila laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kuagricultural show gayisoze abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izekho ukuthi uhlelo lolo lokukhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni nakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye ivoter registration blitz lapha izekhi izahamba ezigabeni zonke kuma ward wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yekuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza izekhi ukuthi kayifika yenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla leTRC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands leMathebeleland nguhulumende ngesikhathi seGugurahundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala leGugurahundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBhalakwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngeGugurahundi. Sixoxe lo kansila webandla le CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende wezanu-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugurahundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sokusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbule-ke isikhathi lesi esabulawaso abantu. Siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezijineyo. Kodwa uhulumente wezanu-PF ahamba edilisa bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations nalayo-ke ikhomithi sekubonile ukuthi okwenziwa ezanu-PF akuqondanga, sokuyisikhathi sokuthi ingenele i-United Nations ibone ukuthi abantu bathola i-closure odaba leGugurahundi. Abantu abayibo abakubangela khona lokho iGugurahundi bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenziswayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunyawo phansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawe lizihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo. Soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa leZANU-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila we-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Udaba leGugurahundi ngomoya udaba sile olukhona sile, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe upresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo weGugurahundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time uhulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhekisekithi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bona abanye bakhona abagoqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugurahundi. UMnangagwa kazange aluvale udaba leGugurahundi, kodwa njalo kaluphelanga udaba leGugurahundi, lisakhangelwa lisezandleni zezindlula. Sikhuluma sinje kulento ezenziwayo ukuthi izindlalazo zifinyelele kwizigaba ngokungamakomithi azo, zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakalelwayo kuma-readings analawo amathebelelenje, futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa. Okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibheji likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuxazulula lolu daba nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abale mbono yabo etshiyeneyo laloko kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwa inkokheli zomdabu ukuthi hhayi, lapha thina njengabantu sikhiyesawonakalelwayo sifuna ubani into le ikhokheli, kube lobani phakathi, kube lobani phakathi, kube lobani phakathi. Ibona ngathi akula nto engahlupha laphana. UMnangagwa umlalelayo, uPresident olahle elalelayo, umongameli welizwe uPresident Mnangagwa umuntu laye ozifisayo ukuthi yikwento ludaba lolu elubamba olwabaonakala ngesikhathi sikamgabo umgabo walutshiya nalaphandlungini. Njalo ama-inhlanganiso zawobhiji likaZulu, inhlanganiso ezilalapha eziliyame khona
Umnumzana
Pilif Kaule Lilu ngalezanu PF. United Nations ikhuthazele Melika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. Uzulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxela umnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi, ukulwa elizweni labantu Mr. Gibbs sebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. I'm sure njengoba kulesiphithiphithi esingaka I'm sure labadala labo babhekile. Ngiyethemba ukuthi into yoshoshilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand. Ngapha ngabomthetho ngapha ngama-vigilant groups. So amaZimbabweans okwamanje basenkingeni kakhulu. Bayafuthelana, angifuni ukukamba amanga.
Ye, sibuye kwegolide, so-ke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya.
So kufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi kona ama-fundamentals okuthi umkhono uvuke. Maningi kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu. Ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity and the availability of food transport infrastructure, be it roads, rail, the air, are so fundamental ukuthi umkhono omunjani uvuke noma uthi nxa kulo muntu ofuna uinvestor ukhangela zona lezi ezintathu kakhulu nxa zilungile lezi zinto ezintathu kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukubona kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala khangela amadama yakhiwa khangela i-electricity improvement yenziwa imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto enzayo ukuthi umkhono uqale ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wena ku-politics ngale singayenzile kwana ufuna ukugwajisana ngoba uzabona abanye besithi unatotinodila jeja kuthi asithele inhlabathi Mm-hmm. But at the end of the day, abantu nzima.
Yeah, Baba Ncube, uyamuzwa ukukhuluma lapho golide. So ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe sembuyela mina ngaphe goli sokushubile.
Kithi ngisenhlelweni zokubuyela ekhaya. Njengoba ngisenhlelweni nje ngiqina kakhulu ekhankasweni lezenki on the ground. Na izolo laphana ikona enye into engasakuphendulanga yona lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromise abantu ama project akhona ngale noma bengabuya sokulama project in place for those that are willing to go back home of which lapana into yabo leyade beyikhuluma leyana bathi abantwini silama project ozani mabantu sebefikile sebecheka ukuthi wena isongo sakho ngisakubani i project awuyitholi wena isongo sakho ngisakubani i project uyayithola. So into ezifana nezo tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well, akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo. Kuyinto embi kakhulu yona leyana. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hayi, noma lo engwako amandishe, lo engwako mkandla, singabantu banye kuphuma igazi elifananayo. Sidalwe nguNkulunkulu oyi-one. Ngibona kanti singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishoram lindebele okuthi wena mbe wena ukuzani uphefu mbe u-Triple C kumbe uzenki akuncedi nto lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela kumele ngabe siphathana ngayo nale.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo. Ngontungamilinko mo nkololo gwana wa matukandula.